izinkolo zikhona zingasoza kuqala bekungaphozethivu esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sesisezingeni eliphezulu mpela sikhangelele ukwakha idamu le-Glasbrook elibizwa ngelinye izokuthiwa ibhophuma elisemathuveleni south eflabusa sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe nazo namhlanje sizazifinalize before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya kubulawayo nxa lingagejwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe seselelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyenza njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyana olunye olukhangelelweyo lwemathebeleleni Zambezi Water Project, singabona liphela nini leli damu?
I-timeframe ayingabi khona on paper yet, kodwa ke thina iingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu siyeqinisa ukuthi by end of May sizoba sesizigebhile. Then njengoba likwazi thina si-local authority siyathatha-ke esikudiscasileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-aphruva kuhulumente. Singaceda ngo-May sesihambisa kuhulumente, nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini singahi iceda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika ama singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but i-18 months lezo zithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende, mhlawumbe la asidonse izinyanga khona ukubeleke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo siyethemba ukuthi hhayi lezi ngxoxo kuzazithuthisa masinyane la efake isidinga.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Lolu daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakatheli, inyanga kaMeyi ingakatheli, ngoba i-council sizathi thina sisale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelisi ukuthi ayoshika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesigcekile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani? Sikhuluma kanje
uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayisi luqhubeka lusanda njengoba sisazi isithoniso. Silokhu sihamba ama-120 hour shedding okuthi sometimes sigcina sisiba lenkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana amanye engaphampi kahle, amanye amalokishi agcine ehamba more than 2 weeks engelamazi, okuyiluhlupho olukhulu osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele,
emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu i-Flat Side, i-Flat Side kayinazulu.